sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uEvanzininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela kungenjabulo ku Studio 7 kulesine mhla ka 15 Mpandula 2022. Ibizo lami ngugeino kumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weZimbabwe ukhuthazwa ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo ukuvikela ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile lapho kunanzwa usuku olwe International Day of Democracy. Elebhilithane lithi linxusile umongameli uMnangagwa ukuba aze emngcwabeni wendlovukazi uQueen Elizabeth II ngomvulo ozayo. Kulabantu abathi usuku lwesikhumbuzo senkosi uMzilikazi kumele lube likhefu elinanzwa ngumuntu wonke eZimbabwe. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Uhulumende weZimbabwe ukhuthazwa ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo okuvikela ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile. Lesi sicelo siza ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamanye amazwe emhlabeni jikelele ukunanza usuku olwe International Day of Democracy. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezijiyeneyo uZulu kanye lazo intatheli izindaba baveza ukuba lolu suku olunanzwa mhla ka 15 Mpandula minyaka yonke olwe International Day of Democracy lunikeza ithuba lokuthi kukhangelwe isimo sokulondolozwa kwentando kaZulu eZimbabwe, ezwekazi leAfrika kanye lasemhlabeni jikelele. EZimbabwe luza ngesikhathi izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba nguhulumende labezombusazwe bamabandla aphikisayo kuqhubekela phambili zihlaselwa ngendlela echiyeneyo kumbe kutshaywa amahlayana lokuthathelwa impahla yazo yokusebenzisa lapho zisemsebenzini. Umnumzana Tafazi wachigandiwa intatheli izindaba yesebenza izimele usola indlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba nxa kukhangelwa izehlakalo esanda kuba khona kunsukwana esanda kwedlula.
Ikakhulu sikhangelane lokhetho lukhona kulama presidential elections lukhona kumnyaka ozayo. Sikhangela itheme yalonyaka ekhuluma nge-protection of press freedom for democracy. Aleyo nto yinto engekhoyo kuleli lizwe leZimbabwe.
Ukhuthaza abamabandla ezombusazwe uChigandiwa ukuba ehlukane lo mkhuba wokuhlukumeza intatheli izindaba lapho zithe zaya emihlanganweni yazo ziyekelwe ziqhube umsebenzi wazo zikhululekile.
Ngoba yibo abahambisa ilizwe labe likhulunyiwe, yibo bona labo abangama-politician njalo abayibo abakhokhela ilizwe leli, yibo abakwanisa ukuthatha okukhulunywe abakhokheli bethu bekuhambisa kuma-citizens. So besicela ukuthi umsebenzi wabo uqakathekiswe kakhulu.
Lolu suku luza njalo kulokuqhubeka bevalelwe abameli bezigaba ababili, umnumzana Job Sikhala lo Godfrey Sithole kanye labanye abalichumi lane ababotshwa enyatsime besetheswa umlandu ngokutshotshozela udlakela esililweni somunye wabalandeli bebandla le-Triple C unkosikazi Mo Blessing Ali. Lokhu beqhubeka bevalelwe abe-Triple C laba bencitshwa ithuba lokuhlawulela isibambiso i-bail okuyinto esolwa kakhulu zingcwethi kwezombusazwe zisithi kuphambana lalokho okumelwa yilolu suku njengoba behlukunyezwa lokubotshwa labo abakhuluma okuphambana lokufunwa nguhulumende. Umnumzana Bekezela Gumbo owenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwentando kaZulu eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi lanxa isisekelo sombuso sivumela umuntu ukuthi aveze imbono yakhe akula nkululeko ngemva kwalokho.
Akula is freedom after expression. Usuqeda ukukhuluma laphana ulala ucabanga ukuthi kumbeza vuka mphila yini. Khona ukuyana ngokunye kwezinto esikhaya ukuthi uhulumende ezama ukuthi ebalekelane lakho ukuthi umuntu engazi-expressa ngokusemthethweni welizwe, kumele ukuthi elale ukuthi ngobehle. Sesikhuluma ngamanye ama-freedoms afana nokuthi freedom of association, ngoba yiyo futhi enye part of i-democracy.
Kule ntathela izindaba ezigoqela ezine zenkampani ye-Technomark ezigoqela uTongai Mwenje, Tineo Rutsito, Pelagia Mpurwa, Lo Chelsea Mashaya Mombe, ezichaywe kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla elibusayo le-ZANU-PF ngesikhathi zisemsebenzini emhlanganweni wabe-Citizens Coalition for Change wokudinga usekelo owawusenzelwa eGogwe eGabuyuni, lapho uTineo wachaywa wakhumuka izinyo. Kulezinye ezimbili njalo, uRuvimbo Mchenje wephephandaba le-The Hawks lonunura ijena we-Studio 7 ezihlukunyezwe ngabezomvikela bebandla le-CCC emhlanganweni owenzelwa eChinoyi ngempela sonto edluleyo. Kulentathela izindaba njalo ezathunyelwa imibiko kunyanga edlule, sikhunjuzwa ukuthi zilobe kanjani indaba zazo ngababezithi basebenzisana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Imizamo yokuxhumana lonobhala ogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko uMnumzana Nicky Mangwana yehlule, njengoba ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelwe ngendlela yebulenjini, njalo locingo lwakhe lungasatshelwa. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Protecting Press Freedom for Democracy. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izalane zeZimbabwe ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuqansa kwentengo ezitolo lakundleko yenhlangothi zonke zempilo, lanxa ezinye izisebenzi zikahulumende sezengezelelwe iholo lilokhu lingahambelani lesiqubu sokukhuphuka kwentengo nsuku zonke, kubika uAnastasia Ndlovu.
Iningi likhala ngokuthi indlela intengo yokudla layo yonke indleko empilweni esiqanise ngayo isisiba phezu kwenzuzo ngenxa yesilinganiso sokuthenga idola leMelika emkambo ongekho emthethweni, ngoba eZimbabwe lingasamukelwa endaweni eziningi. Isakhamuzi senkulumane kobulawayo unkosazana Nokuthula Mloyi uthi amanye amavinkili asesala khona ukwamukela idola leZimbabwe.
Singananzelela umumo osukhona khathesi eZimbabwe, izinto zikhwela nsuku zonke, eziyizwe ezimqoke sizifunda sikhathi sonke. Khathesi ungakhangela ukuthi impahla zikhwele njani emashopu lapha, kuyasethusa. Ngoba lanxa besithi bangezelele izisebenzi imali yona leyo engekhoyo, kunzima. Into esesinanzeleleyo ukuthi khathesi ungabona kuthiwa bakhona abaholileyo kuzisebenzi zikahulumente, izinto zisuka futhi ziqanise ngamandla, okusuka kubulale thina esiyabe singatholi leyo mali esizisebenzayo. Okokuthi ngaba kunanzelela ukuthi nxa kungaze kukhwela iholo labanye kumbe lingakhwelanga, izinto zisale zilokhu zithengeka kuwo wonke umuntu, ngoba kathesi akungeneka esitolo nxa ukuthi ufuna ukuthenga. Abantu sebedanele entweni ezicutshwayo emgwaqweni, okuyikho futhi okungekho health okuzagcina kubulalisa abantu.
Umongameli wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini lemayunivesithi eZimbabwe National Students Union, uMnumzana Benon Ncube uthi abafundi abaningi abasenelisi ukuya esikolo ngoba intengo yokugada ikhuphuka njalo nje.
Ukukhwela kwentengo zamagoods lama-services kwa-affecta thina kakhulu ama-students ngoba asisebenzi. Kodwa siyazibonela ukuthi senelise ukuqeda usuku ngezinto zonezi zabe sezikhweziwe. Amagoodsi la esikhuluma ngawo ikudla esiphila ngakho esikole esikuthenga, ama-services kungakhwela i-fuel, kukhwela amagetsi, kukhwela amanzi, kusho ukuthi kukhwela i-school fees sethu. And thina sisebenzi siphila ngemali esiphiwa ngabazali. Abazali labo nxa sebesinika kumbhija naleyo eseleyo phezu kokuthi labo batholise nzima ikukhwela kwentengo lezi, sigcina sesiswela ukuthi senelise njani ukuhamba esikolo or ukuthi senelise ukufunda, ngoba impijana leyo esale bazalini yiyo ese-expecta ukuthi senelise ukuphi ubhadala ukuthola lokhu osokukhwezwe intengo.
Umcebisi enhlanganisweni ebona ngelungelo labathengi e-National Consumer Rights Association, uMnumzana Effort Ncube uthi uhulumende sekumele alungisise umthetho ovikela abathengi.
Isimo somnotho siyadilika, izinto ziyakhwela ziyaphezulu. abantu abaningi singakhohlwa ukuthi abasebenzi abazuzi inzuzo thizeni ezakwazi ukuthi bakwazi ukondla abantu ababo, bakwazi ukuya esikolo, bakwazi ukuya esibhedlela, bakwazi ukuba lokudla okwaneleyo okwakha umzimba. Ngakho ke inani labantu abangabayanga kakhulu, labalala bengahlanga, labangazuzi ukudla nje kwanhlobo, lizaya lokhe lisanda liqansa lisiya phezulu, okuyinto enzima kakhulu phezu kobunzima abantu akade vele sebelabo kuze kufike manje.
Ohlaziya ezomnotho ezweni umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uhulumende kumele aqale alungisise udubo lokusebenza kwemali ezehlukeneyo emkambo wezemali.
Uthi bengacedi isikhathi bephoxana besilwa lohulumende bedinga imbanzi yangaphandle. Ngabathi uhulumende nxa usibhadale imali usebenzisa imali yeZimbabwe inyanga yakhona nxa intengo e-AMC nemnyama i-$800 ngababhadale nye intengo ye-$800 umrholo we-$800 nxa i-$1,000 ngababhadale nge-$1,000 ukwenzela urhulumente engatshaywa likhanda.
Udaba lwentengo ikakhulu kubosomabhizimusi abaphiwa amadola eMelika libhanga lesizwe kodwa begcina behlawulisa uZulu ngesilinganiso somkambo wensitha osokufike kunkulungwane eyodwa kudola linye leMelika. Iningi lithi alisenelisi ukuphila ngoba isilinganiso somkambo wangensitha sesibasinda ngoba bona behola ngedola leZimbabwe. Kusenjalo indodana kawaye ngumsekeli kamongameli uphelekezela Mphoko usiqoqoqela Mphoko umiswe phambi kwedale kobulawayo waphiwa imali yesibambiso ibail yamadola akuleli alichumi lanhlanu enkulungwane i-15,000 kucala lakhe aletheswayo lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elichumi lambili. Igqwetha likaMphoko umnumzana Thabekhulu Dube uchaze ukuba icala likaMphoko liyahle liqale ukuthethwa mhla ka-18 Mfumfu kunyanga ezayo e-Regional Court C. Ngolwesibili uJudge Martin Magonesi e-High Court uhlawulise uMphoko imali yesibambiso i-bail ye-15,000 wathi abambise njalo ngencwadi yendlu yakhe lencwadi yokuhambisa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Elebhilithane lithi limnxusile umongameli u-Emerson Mnangagwa ukuba aze emngcwabeni wendlovukazi uQueen Elizabeth II ngomvulo ozayo. Iziphathamandla zesigodlo sommeli weBhilithane eZimbabwe zethule umbiko enkundleni yobulembu eTwitter namhla zisithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba uMnangagwa utshelwe inkosi uCharles III ukuba angabuyi emngcwabeni wendlovukazi ngoba wetheswa izijeziso zomnotho. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Inkundla zokuxhumana lokuzilibazisa zivuke zimemethekisa incwadi yamanga ebibikwa ilotshwe yinkosi uCharles waseNgilande isithi umongameli Emerson Mnangagwa kavunyelwa ukuze emngcwabeni kanina. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtswanga uthe incwadi leyo esabaliliswayo ezinkundleni zobulenjini ngiyamanga kodwa wala uchaza ukuthi umongameli uyahamba esilweni kumbe hatshi.
What do you say? Am I supposed to say?
Mm. Is the president going?
I don't know.
Umnumzana Witness Dube obona ukwethulwa kwemibiko kubandla le MDCT uthi imfa ivame umanyanisa abantu abangabe belesikhathi bexabana.
Ukumenywa kumkhokheli welizwe ubaba uMnangagwa emngcwabeni wendlovukazi yeBhilithane thina njengebandla le MDC sikubona njengento etshengisa ubuntu phakathi kwamazwe ethu omabili ekutheni nxa kube lohlupho kuyabanjiswana njengoba nje indlovukazi yamangisi le ibingumuntu obengumkhokheli khona ngale eBhilithane kanye la kumazwe Commonwealth. So lokho sikubona njalo kulomthelela ukuthi amazwe omabili atshengisela ukuthi asazimisele ekuthini abe lobudlelwano obuhle.
Inkokheli yebandla leZANU-PF esebenzisa emathelen North Province, Comrade Believe Gawule, uthi kuluhlazo okwenziwa ngabalwisa uMnangagwa.
Umongameli ngasoze enelise ukuyafika ngenxa yokuthi ulalapha aya khona emkhosini omkhulu o-United Nations, owamazwe o-United Nations. Ngokunjalo umongameli uzamelwa lilunga lakhe embikweni ophumileyo ukuthi uzamelwa lilunga lakhe elaza ngaphandle, ubaba uFrederick Shaba. Ngokunjalo ke abantu asifundeni ke ukuthi yonke into eyabe ikhulunywa la ngase kufiwe kulabantu abantu abazonda uhulumende weZimbabwe, abazonda umongameli, abakhuluma izinto ezimbi ngomongameli, abakhuluma izinto ezimbi ngohulumende weZimbabwe, bathola amathuba okukhuluma into ezingayisizo. Ngakho ke ake libone kade sibakhuluma ngento ezinjengalezo lanxa kufiwe, besebenzisa izimfa ekukhulumeni into ezingayisizo ezingamanga.
Umnumzana Nhlanhla Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uthi abebandla elibusayo bathabe okumangalisayo ngombiko ogcine usethulwa isigodlo someli weBhilitane eZimbabwe.
Ukunxuswa kwakhe ngibona kuyinto naye angabe vele ube ikhalela ukuthi akahambe aye khona. Kodwa-ke akusizi ngalutho, njalo uQueen nxa simkhangele kunengi okubi akwenzayo njengoba ehuquluze umnotho wakithi wonke, ilizwe asilalo nje kungenxa yakhe. So-ke mina nxa ngibakhangele bebo babili abehlukananga okuya ngaphi.
Amazi kaNcube agcizelwa ngomnumzana Efidlela Ncube, ingcwethu elwela ilungelo likaZulu.
Khona lokhu nje ukuthi uhulumende weZimbabwe uthabe umanzi ethabela ukuthi umenywe ku-funeral kuyinto ethusa kakhulu. Uyabona ilizwe ungabona selinjalo, sisenkingeni enkulu kakhulu. Ukuthokozela ukuya emfeni, ukuthokozela ukuya e-funeral ayisiyo indlela eqondileyo leyo. Kanti ke futhi asingakhohlwa ukuthi ukumenywa ku-funeral akusho ukuthi bavumelana lawe labo abaleleyo funeral. Akusho ukuthi uhulumende weNgilandi uvumelana lo uhulumende weZimbabwe lezenzo zikahulumende weZimbabwe ukuphatha kabi ilizwe, ukungahlonipha umthetho, ukungahlonipha isisekelo sombuso, ukuphatha kabi izizalwane zeZimbabwe, ukuphatha kabi ama-reporters abezemisakazo, ukuphatha kabi abezenhlanganiso ezizimeleyo, ukuvimbela amaqembu aphikisayo ukuba khankase ngokukhululeka, ukubusa nje ilizwe ngendlela elidilizayo, ukugcwala kwe-corruption lakho konke, abavumelani lalokho. Ukukumema ku-funeral, ukukumema nje ku-funeral, akutsho ukuthi ubudlelwane sebuqalile, ukuthi sebuhlangene. Kutsho khona nje ukuthi njengoba lawo ungumuntu ufika lapho kuhlangene khona abantu bekhala uze esililweni.
Ubuyi indlovukazi yeBhilithane uQueen Elizabeth II ubhubhe mhlaka 8 Mpandula, ukhangelelwe ubekwa ngomvulo mhlaka 19 Mpandula eNgilandi, lapho ukhalelwe inkokheli zamazwe omhlaba eziningi ukuba zizathi gwaqa engcwabeni kaQueen Elizabeth. Kodwa uMnangagwa uthe uyabe ngekho lanxa enxusiwe. Ngimele Studio 7, ikamlamu ngu-Ezra Jesus Banda.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye lokulondolozwa kokuthula ezivela emazweni atshiyeneyo awezwekazi le-Afrika amanyene emhlanganweni owe-Southern Voices Network for Peace Building Conference oqalise ngolwesibili ugqitshwa ngolwesihlanu eWashington DC kwele Melika. Umhlangano lo uqoqwe ngabenhlanganiso eye-Woodrow Wilson International Center for Scholars ngenjongo yokuhlaziya indaba zombusazwe, ezokulondolozwa kokuthula, ezokuhlela imisebenzi yokukhumisana umlotha ukuze kulondolozwe ukuthula, ikakhulu emazweni awezwekazi le-Afrika abhekane lezimpi kumbe ukungahlaliseki. I-Studio 7 ithole ithuba lokuxoxa lezinye yalezi ngcwethi enxuswe kulo mhlangano oyisizalwane seZimbabwe, uMnumzana Mzwandile Ndlovu, owenhlanganiso ye-Africa Institute for Development Policy, AFIDEP.
Lo ngumkhosi owenziwa kanye ngomnyaka. Okukhona yikuthi nje ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 iminyaka emibili edlulileyo asenelisanga ukuwenza lo mkhosi. So lo mkhosi waqalisa ngomnyaka ka-2011 ukuqela imihlanganiso ezijiyeneyo elizwekazi le-Afrika eyenza imisebenzi ejiyeneyo ixwayisisa iindaba zombusazwe, iindaba zokubumba ukuthula, iindaba zokuhlela imisebenzi yokukhulumisana umlotha kule njongo yokubumba ukuthula ikakhulu emazweni e-Afrika abhekane lezimpi kumbe ukungahlaliseki okuchiyeneyo.
Umkhosi lo uhlelwa kumbe singathi ukhokhelwa yiyiphi inhlanganiso?
Lo umkhosi ukhokhelwa kakhulu yinhlanganiso ye-Woodrow Wilson International Center for Scholars. Usihlanganisa sonke njengenhlanganiso ezichiyeneyo ezenza lo msebenzi engikhulume ngawo e-Afrika. So yibo abasinxusileyo kwezinye isikhathi silawo ukuthi siwenze ikhosi leyi endaweni ezijiyeneyo lapho wagcina khona ukwenziwa khona kwenziwa e-Abidjan ezweni le-Cote d'Ivoire. So ngokuya kwesinye isikhathi siyatshintsha siyenze endaweni ezijiyeneyo, kodwa yikho lokhu esikwenzayo ukuthi siyahlangana sibonisane njengamalunga alezinhlanganiso.
Ubungcweti eliza labo lingamalunga alezinhlanganiso ezinxusiweyo yibuphi?
Uciko esilabo kakhulu ngokuchwayisisa inhlanganiso lezi vele zikhokhelwa yinjula kuchopho ezijiyeneyo ezilobuciko ngokuchwayisisa kakhulu esingathi ngesilungu yo-research kuzona izindaba eze-peace building. So kumakhonferensi njengale esiyilandileyo inhlanganiso ye-Wilson Center iyabe ihlanganise kakhulu amalunga kahulumende lapha e-Washington DC abasebenza kungatsha ezijiyeneyo ezikahulumende. Abanye babe bevela kubo-Pentagon, ku-military ngale, abanye bevela kwezinye inhlanganiso ezifana nabo-World Bank, abanye bevela inhlanganiso ezijiyeneyo njengabo-United States Agency for International Development.
Lapha Ndlovu, singathi lijongeni ngomhlangano nalo?
Injongo kakhulu yalo umkhosi ukuthi sisebenzise uciko bethu ukuthi siphathise uhulumende kaMnumzana Joe Biden ukuthi wenelise ukuthi ibumbe ama-policies aqondileyo, ibumbe inhlelo eziqondileyo ezenelisa ukuthi zincedise amazwe e-Afrika ikakhulu lawo abhekane nezinto ukungahlaliseki, ukuthi kunjwe ukuhlaliseka okungcono nokuthula kuzwekazi le-Afrika.
Imbono yenu njengengcwethi eliyikhiphayo emhlanganweni onjengawo nalo iyasetshenziswa yini leyo mbono ekuxwayiseni umongameli uBiden lapho esebenza lamazwe ezwekazi le-Afrika?
So lokhu sikwenza kakhulu sikhangele ukuthi ngenyanga kaDisemba uMnumzana Biden uzabe ehlangana nabakhokheli bonke nje president nama-head of state avela kuzwekazi le-Afrika. So inhlanganiso ye-Woodrow Wilson ngenxa yokuthi isebenza kakhulu lohulumende bajayele ukuthi bakwenze ukuthi kungakabi lalesandapha president Biden azabe hlangana bona nabakhokheli be-Afrika bathole imibono, bathole esengathi ngama-policy prescriptions kunhlanganiso ezinjengazeni ukwenzela ukuthi ngemva kwalowo mkhosi wabakhokheli imibono yonke ihlanganiswe eyethu esisebenza kundaba ze-research zihlanganiswa nale imibono ekubekwakhokheli. So yonke le imibono iyancedisa uhulumeni we-United States of America ukuthi kumbe ama-policies ancedisa kakhulu ukuthi kwenziwe ukuthula, kwenziwe ihlelo lama-policies okuthula azancedisa ukuthi kwakhe ukuthula kuzwekazi le-Afrika.
UMnumzana Mzwandile Ndlovu yingcwethi ecubungula ezombusazwe lezokulondolozwa kokuthula oyinhlanganiso ye-Africa Institute for Development Policy, AFIDEP, exoxa le-Studio 7 ese-Washington DC kwele Melika. Kulabantu abathi usuku lwesikhumbuzo senkosi uMzilikazi kumele lube likhefu elinanzwa ngumuntu wonke eZimbabwe. Bathi uMzilikazi wabumba isizwe sikamthwakazi ngokukhalipha okumangalisayo. Ngakho-ke kumele akhunjulwe ngabantu bonke eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Kodwa kube labanye njalo abathi kumele kunanzwe lamanye amakhosi njengalokho okwenzakala kwele South Africa okulosuku lwe-National Heritage Day. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Nkululeko kwabalanda mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu, kanye lomfundisi uUseni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umathe usungula lingxoxo.
Kuyinto esihlala sikhala ngayo siyikhalela kakhulu ukuthi iyenzeke leyo, kwenzela ukuthi nginanzelele ukuthi indaba le yeKings League Day ukuthi ibe holiday. Kulento eziningi kakhulu enginanzeleleyo engihleli ngizinanzelela futhi ukuthi ungananzelela lolu suku lolu abantu malufika bayahlangana bonke bakhohlwe ngezimpi zonke lezi abahlala becabana ngazo. Ngananzelela eZimbabwe abantu bahleli besilwa njalo nje ngendaba zamapolitiki, kodwa uma kufika lolu suku umfundisi uZanu yini siyakubeka esayidini sifokase kulo lolu suku okukhomba khona ukuthi mhlalo kabayiholiday. Ngicabanga ukuthi kungakhobeka amanxeba amaningi kakhulu uma kufika lolu suku. So inkinga futhi enginazelela lapha yokuthi lokufanele ukuthi ma lolu suku lupropose kuhulumeni lungabanjwa kunono kakhulu mbe lubanjwe ngabafundisi ma besiyasicelela ukuthi kube yiholiday kumbeni abantu bomdabu. Ngoba nginazelela ukuthi manje ngibona sokulabanye osopolitika asebelupusha sengathi badinga amavoti ngalo okuzayenzela ukuthi into yethu igcine ideyila kakhulu. So ngathi kumbeni bakhona abanye abafuna ukudla ngalo lolu suku.
Mfundisi, nathi udaba ngamafutshane bakho.
Umqondo omuhle, kodwa-ke kumele sicabange ukuthi nxa kungenziwa lokhu kuzavusa umbuso ukuthi kambe kudingakali yini ukuthi kube lamalanga amanye amakhosi engathi engxenye sithi amarosi lathi ayisesifuno lethu ilanga lethu abangala besitonga labo bethu sesifune lethu ilanga. Ngakho bebona ukuthi kumele kube le national discussion kuxoxiswane ukuthi iwapha amakhosi esiwabona ukuthi yibo ababeka isisekelo sesizwe sethu esithi namhlanje iZimbabwe. Iwaphi lawa makhosi okumele ahlonitshwe njalo iwaphi amalanga angabekwa eceleni ukwenzela ukuthi abe ngamalanga ekhefu. Njalo kungenziwa nje ukuthi kube lilanga lekhefu, kodwa kumele ukuthi lizwe lonke jikelele likhangele leli langa, njalo kwenziwe izinto ezithize ezizaletha ukuthi abantu bakhumbule njalo bahloniphe lelo langa.
Ye, khonapho-ke mathe uyakhuluma umfundisi uthi phela kungaqalwa lokhu abanye bazangena.
Ngiyabuza ubaba ubaba uHuseni, ukhuluma umqondo omuhle kakhulu. Ungananzelela ukuthi eSouth Africa bakunanzelela usuku lweSouth Africa lolothiwa Heritage Day laqala luyi-King Shaka Day, kodwa bakunanzelela ukuthi kunamanye amakhosi into naleyo ikhulumayo. So mna ngicabanga ukuthi ma kuthe kwahlala phansi kakhulu amakhosi akithi abone ukuthi kanti amaqhawe yiwaphi, kungabizwa kumbe mhlawumbe kuthiwe i-Heritage Day. So nxa kwi-Heritage Day sokuzakwazi ukuthi wena mhla we-Heritage Day wena iliphi iqhawe olikhumbulayo. Banga ukuthi kumbe ucabanga ukukhumbula umambo ngokuthi buntule kumbubani, kodwa mazi ukuthi i-Heritage Day yabo sugokele bonke abantu angazi kunjani khonapho. Kodwa lona kuyadingakala lolu suku lolu oyelokukhumbula amakhosi ethu awumdala.
Mfundisi, khonapho-ke
ingagoqela wonke umuntu njalo yenza ukuthi ilizwe likhangele ukudabuka kwethu lokuthi ngobani abasinceda ukuthi size sibe lalesi sizwe, kugoqele wonke umuntu. Ngoba siyabe sibalekele ukuthi abanye ezinye izizwe emaceleni lo lalo zathi hayi mina amakhosi ama abekwe eceleni achiywe eceleni. Njalo-ke kuyabe kumele kube ludaba izinduna ezingahlala phansi zike ziluxoxe zibonisane la so zibe yingxenye yokukhulunywa kwale ndaba.
Ye, phosa lokucina mathi.
Into esihlala sikhala ngayo siyikhalela kakhulu ukuthi iyenzeke leyo, kwenzela ukuthi nginanzelele ukuthi indaba le yeKings League Day ukuthi ibe yiholiday. Kulento eziningi kakhulu enginanzeleleyo engihleli ngizinanzelela futhi ukuthi ungananzelela lolu suku lolu abantu malufika bayahlangana bonke bakhohlwe ngezimpi zonke lezi abahlala becabana ngazo. Ungananzelela eZimbabwe abantu bahleli besilwa njalo nje ngendaba zamapolitiki, kodwa uma kufika lolu suku umfundisi uZanu yini siyakubeka esayidini.
Ngiyathemba ukuthi ngesikhathi esizayo engxenye umnyaka ozayo lindaba kumele ifuqele iye phezulu kuphalamende ngalo ukuthi asibe nde-Heritage Day engagoqela wonke umuntu.
Lapha lizwe umfundisi uSeni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance endawonye lomnumzana Nkululeko Ngwabalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu ngilivalisa ngugeno kumede Saidi ngisithi yasidibane ninjalo kusasa ekuseni ngo-6:30. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa.